Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelako Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 9 kunhlangu la 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe lezanu PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho.
Nokunisamambo rotonga dunhurauri hatonge nyika yose. Asi zanu PF yakapararati nyika yose. Saka mozi vakubatana nezanu PF kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-National Patriotic Front, u-retired Brigadier General Ambrose Mutiniri, uthi ngasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende kaMnumzana Mnangagwa, athi zahluthunela uMongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho.
So nxa kuyikuthi khona i-coup lay yaba khona ngenxa yokuthi labo e-parliament bayenza impeachment, labo bangama-collaborators, siyabesaba. Kungcono isothi ngabe ngilibona, kodwa umbulalo omkhulu yi-member of parliament engalalwazi.
Sizakuzwa impumela yomdlalo wenguqu phakathi kweqembu lesizwe leZambia kumdlalo we-COSAFA Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe lezanu PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho. Ekhuluma lenkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla lezanu PF emhlanganweni werally eMutoko, uMnumzana Mnangagwa ugcizelele ukuthi kuzaba lokhetho olukhululekileyo elizweni kungabi lodlakela, njalo abavela kwamanye amazwe sebanxusile ukuthi bezohlola ukuthi ukhetho lolu luqhutshwa njani. Uthembise njalo ukuguqula impilo zabantu kwezempila kahle, kwezemfundo, kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye. Asizweni amazwi akhe.
Hamberi nezanpie, hamberi nokubatana, hamberi nokuina maelection, hamberi nokuina maelection. Basi le mandu. Kana kuna MP akangwara kana onda kuita ndakaende kudze secret
kulabo abancintisa ukuba ngamalunga edalela eParliamente. Ngiyalixwayisa ukuthi ungaye enduneni uyiphathele ukudla lengubo zokwembatha ezintsha akwamukele. Umtshele ukuthi ufuna ukusebenza esigabeni sakhe, uyakwazi ukuthi uyabe usufeze ingxenye yomsebenzi njalo uzangena edalela eParliamente. Induna izasebenza labo mlisa, labo sobhuku, ibatshele ukuthi ungumntwana walapha bakusekele. Kodwa ungaphikisa, usole uza kuhlupha. La ninkokheli zomdabu, manyanani lebandla leZanu PF ukwenzela ukuthi kube lokuhlalisana ukuhle elizweni, njengoba iZanu PF ikhokhela ilizwe lonke.
Lawo ke ngamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa obekhuluma labalandeli bakhe emhlanganweni omkhulu werally eMthoko. Asizweni enye yezinduna ebekulo umhlangano uMnumzana Edward Nyamukapa echasisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla leZanu PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ubabona njengabantu abaqhakathekileyo.
Uru rurenekezo wauya pa chaizo ratinotarisira semadzima voti shande newana wedu zvakadaro. Tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi. Ndizvo zvezvimwe zvinhu ngazvisinganyatsobatikana bane wazhinji. Hunde dai tikashanda takadaro handifungi kuti pane chinhu chinganetsi. Tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro. Yes.
lawo ngamazwi enye izinduna ebesemhlanganweni kamongameli Mnanga kwa umnumzana Edward Nyamukapa obechazisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla leZANU-PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi umongameli Mnanga kwa uthi baqhakathekile. Kusenjalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lamuhla ubelo wakhe umhlangano we-rally eRutenga lapho athembise khona abantu ukuthi uzaguqula okuningi ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke ikakhulu kwezomnotho. Uthe uzalungisa okuphakathi inkokheli alungise okwezikolo alungise imigwaqo kanye lamafekithali. Njalo ukhangelelwe ukuba lomunye umhlangano eChiretsi kusasa. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele National Patriotic Front uRetired Brigadier General Ambrose Mutiniri uthi yena kasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende kamnumzana Mnangagwa ethi zahluthunela umongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho. Umnumzana Mtiniri uthi ibandla lakhe alisoze limanyane lamanye amabandla kukhetho oluzayo njalo selixotshe elinye icele lalo elikhokhelwa ngukosikazi Eunice Sandi Moyo. Intathe izindaba yethu Mavis Gama obesemhlanganweni lo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe e-Adelaide Acres eHarare namhla umnumzana Mtiniri uthi wawubona kufanele aphume aphele kubandla leZANU-PF besanda kuhluthuna intambo zombuso yikho wabumba ele-MPF.
Kana uri muto wakatakura futhi uchidriver ndege uchidriver tank harisi rako tengiro nepfuti yacho futi haisi yako wanzi nenyika jiwe mchengeti wedu tichengeteo chengeta nyika yedu nesoti gogo na urara hope dzakanaka tichisumudzira nyika yedu murunyararo itrust kai kuvimbwa newe.
Usole amalunga edalele parliamente ngathi kwehluleka ukuvikela isekelo sombuso okusekelwe ngumgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland South kuleli bandla umnumzana Johnson Langa.
Ngesikhathi sempi okulama collaborators ehamba lama veterans so nxa babesifa kanye lama veterans yikho ke ama parliamentarians akukhona lawa ngama collaborators awekhu abantu abazifunela imali nje yakona abantu mama so nxa kuyikuthi khona ikhu lay yaba khona ngenxa yokuthi labo e parliament bayenza impeachment labo bangama collaborators siyabesaba ungcono isothi ngabe ngilibona kodwa umvula lomkhulu i member of parliament engalalwazi ikho ke siyadinga ukuthi lati abe NPF nqa uNkulunkulu engasiphathisa nqa ama MP engena akuye lama workshops aqinileyo abanika ulwazi olupheleleyo ngeconstitutionalism ngoba thina our values are about constitutionalism i democracy.
Asizweni umgcini sihlalo wesigaba semashingo kuleli bandla umnumzana Amasa Nenjana
uyahlubona ukuthi abantu laba abakhwazi abakwenzayo. It's unfortunate ukuthi u-president he was lobbying ukuthi bengasayini impeachment ama-MPs but ngenxa yokuthi u-president bengawazi ukuthi kulakwenzakalani he was deprived i-right yokuthi ezi ukuthi kwenzakalani phandle bathi be-organize ukuthi bengasayini impeachment basesizwa ukuthi incwadi seyibuyile ukuthi wona u-president senjani se-resignile. I'm very sure ukuthi ngaba amabishana upresident impeachment wengaso siphumele because uthi yena obesele 80 of the MPs that is ekhumeka ukuthi singasayini. So most of those people abasayini leyo ngabantu ababuye bazojoin iparty bengakacedi term of office base organize ukuthi bekhiphe upresident.
Kuvunyelene kulomhlangano ukuba kusiyafika kulosibili kumele ibe isikhona inkokheli ekhethwe nguZulu ukumele izigaba njengoba bengasayi kuma primary elections isikhathi sesidliwa ngumangoye. Umthini uthi uzabhalela inhlanganiso ye Zimbabwe Electoral Commission ukuthi ingavumeli oza kuthi umela ibandla le NPF engelancwadi ayiphetheyo esayinwe ngumgcini sihlalo waleso sigaba ukuba ngempela lilunga labo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu enkabazwe yona evame ukuthi ibandla elibusayo leliphikisayo labelane izihlalo kodwa iZANU PF ikhangelele ukuthola izihlalo eziningi lonyaka ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa ebikwa udabuka khona njalo izinga lokukhankasa uselikhwezile uma kuqathaniswa leminyakeni. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwakuqala eZimbabwe lwaluhlukile lolwalonyaka. Kwakuyisikhathi sempi, ukhetho lwabakhona ngemva kwesivumelwano. Isotsha lalilokhe liseganyeni. Abantu bavota kungela luhlu lwababhalisele ukuvota. Umnumzana Rizini Ngwenya, ohlaziya ngezombusazwe lezisebenzi, uyakuchaza lokho.
Okokuqala ngathi mina ngo-1980 kwakuyisikhathi sempi kwakungelabunandi. Two, yazuzakali isivumelwano se-Lancaster. Kakuzange kube ngisho le referendum yokuthi abantu bayayivuma mba bayivumi. Three, amasotsha wonke ayesempini ayengakabuthi ukuthi ayingena kuhle ema-assembly point. Kwaba into enje ama voters abantu babengarejistana. Babe bokungena kuphela bavote. Kumvote kathathu, kumvote ka-4, abanye kwakuthiwa bageza izandla. Asikwazi khonoko, kodwa kwakunjalo.
Kusukela ngo-2000 ibandla leZANU belidliwa kabuhlungu enkabazwe loba nje ngokhetho lwakuqala yanqoba kakhulu kwathi ibandla leZaphu lathola izihlalo ezimbalwa. Ibandla eliphikisayo belinqoba impela kumalunga edale lephalamende lakumakhansili kodwa ibandla elibusayo belicalwa ngokuqila ukhetho emaphandleni ngokwethusela abantu ukubathenga ngokudla kanye lokuvotela abantu kusetshenziswa lenkokheli zomdabu zona esezithe zakhuzwa lonyaka ukuba zehlukane lomkhuba omubi wokuphatheka kukhetho besekela ibandla elibusayo. Ungwenya wendlala obala ngempumela yokhetho enkabazwe.
Ngibona iZANU yabutha kakhulu amasisi. Kwakule 20 reserved ezabelungu. Kwaya kuthi ZAPU yayabamba emathebeleleni le midlands kakhulu. Yikho ke ngokuphuma kwama-results anjalo kwakulezi nkulumo ezivela la kuThatcher ezithi zona hayi thina owinileyo kazisoze sizazithandela thina esizamfaka. Kwakubuye kwabonakala enyuzipepeni ukuthi hayi iZANU ibisisenambane eMozambique. Ihlangene labonilodi Shoms khonale belabomgabe laba abanye bengasekho.
Ohlaziya ngezokhetho umnumzana Efincube uchaza amalanga okhetho luka-1980.
Sibuyela futhi ngo-1980 uzakhumbula ukuthi kwavotwa mhlaka 26, 27, 28 February 1980 kodwa owangenayo umbuso omusha wangena mhlaka 18 April. Kwaba lethuba elilingeneyo eliyinafu elifaneleyo ukuthi baphikisane baze balungise konke. Asibuyeleni kuleso simo hayi lesi se-48 hours.
Ukhomishina we-ZEC unkosikazi Faith Sebata uthi lokhu kubadida ingqondo ukuba iphepha lokuvota liza kuma kanjani.
Nanzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile njalo luza kube lu-free and fair elections, ikwenza mutsho. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luza kube ngathi luzemambijana ngoba asinanzeleli njengezekho ukuthi kuyini okwenza abantu kube labazancintisa abaningi kangaka.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu enkabazwe loba nje ingoma yeminyakeni yokuhlukuluzwa kwabantu isiqalile kanye lobuqili okulakho ukuthi lolukhetho lungabi msulwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia, ke silichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela eziphathelane lemaphandleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngikwamahlaba ithwale eFilabusi lapho engixoxa khona lesakamuzi umnumzana Paul Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi, lami ngiyabonga kakhulu kwabantu ngamini
ngoku. Usilobela incwadi lapha ukhala kakhulu ngendaba yentuthuko uthi akula zibhedlela, akula zikotsho zamanzi esigabeni sakho. Kumi njani kahle kahle?
Umgwaqo umgwaqo owagcinwa ukulungiswa ngesikhathi sikaSmith. Abantu banatha emfuleni othiwa uwanezi, banatha nezinkomo, ya balamathoyilethi. Ma umfula lo ugcwele babantu ngabili inkomo, abantu bathatha amanzi ahamba emfuleni alodoti nje wonke. Bathatha nje abantu umfula yabugcwele ngoba ma ukuthi umfula ungagcwalanga bakwazi ukuthi bayenze bagebhe nje imthonjanyana lapha emhlabathini emathebethebeni, banathe lawo manzi. Kodwa ke ma umfula ma ugcwele, abantu bathatha wona lawo manzi angcolile lezi nje ezifileyo aledoti nje zabantu abalazambuzi, bathatha nje babebesiyanathe emfuleni nabantwana ba.
Isibhedlela kumbe ikliniki eseduzane lalapho ohlala khona Ndlovu yiphi?
Ikliniki eseduzane lalapho esihlala khona yiyo iwanezi kliniki. Ukuthi laphana thina esihlala khona ma siyabako siyafika iwanezi mission is about 6 kilometers. Isibhedlela iFilabusi hospital and iwanezi mission okwamanje layo ngayila ambulance. Suthi ma ungasuka laphana umuntu ugulele umuntu ufike iwanezi mission mabethi hayi lo muntu akadlulisele eFilabusi, kusho ukuthi kumele waye imoto nje ikuhambise eFilabusi. Ma kusemini ke uthuthu zomthwala ke umhambise kuskuta, ufike kuskuta laphana ke ubambe ke amabhasi uye eFilabusi. Ma kusebe usuku uthi ukuthi kuyasomele waye imoto from ewanezi mission izikuthi iyokufikisa eFilabusi.
Liyake lihlale phansi yini njengezakhamizi likhulumisane labameli benu kuhulumende?
Abameli ngifuna ukuthi ngiyibeke nje kahle babogogo, abameli bakuleyana indawo njengoba indawo leyana ingane iyangcwelelana nje nebhelingwe leFilabusi. Ungapha kube kunomumalakhe Nkomo akaveli ebantwini, owangale laye akaveli ebantwini, abantu abo kabaveli nje ebantwini. Ngithemba abantu abazovela nje manje njengoba sokuyaqala ukuthi kuyakhampeni ukuthi sebezodinga usekele, ngiyathemba ukuthi sebezoqala ukubonakala ebantwini. Ngapho kwakulo babo umumalakhe Nkomo ma udlula ezi usiya ngangapha kube kulo baba u-Andrew Langa. Labo bantu akula thuthuko abayilethela abantu. Into abayaziyo ikuthi nje masokusiya vota beze ebantwini bazofuna amavoti. So akula nje into abazihlupha ngayo lokuthi abantu baphila njani. Kuthila even abantwana bezikolo manje nje izwe belisina nje isikhathi lesi, kulabantwana abalahlekule imphefumulo bezama ukuchapha imfula ukuthi baye ezikolweni. Abantwana isikolo isecondary mangaphazamisi bahamba abo 15 to 20 kilometers ukuthi umntwana ufike esikolweni abuyabuye, achaphe le mfula emkhulu le kuma wanezi river. Iprimary sikhona isikole esinye esibathi izikhombe. Kuchotshwa imfula eyi-2 wanezi river, kuchotshwa lomalole river. So izulu ma lisina ma lingana nje inyanga yonke abantwana bayahlala nje 1 month bengafuni. Akula ntuthuko, akula bridge, akula nje lutho nje ukuthi uzathi umntwana akayichaphala ngale bridge. Nakula bridge nje indawo nje ukuthi nje abantu baphila nje ngazathi izinyamazana nje ezihlala esigayi.
Alubana elalele umnanga kwalohulumende wakhe mazibano ngawaqondisa kubo.
Amazwi mina engingawaqondisa kuye ubaba uMongameli wabo eMason Mnangagwa yikuthi nga kuyakhonakala indawo lendawo lapho mhlawumbe yena angakhona khona ukuthi ahambe. Njengoba nje siyakhuluma kunye, ma kuthi angakhona ukuthi akuze azame ukuthumela iqula lakhe liyozibonela impilo ephilwa ngabantu. Ngoba ngithemba laye ma engathi ufuna ukuyenza irali yakhe kuleyani indawo kuyabe kumele asuke ethwele amanzi eHarare ngoba akula akuboni ithena amanzi anathwa abantu bahulana indawo yena ngawanatha ningezo sotwa umongame esefike wathi ice cream futhi eflaphozi ngathi ngase ice cream kuyikuthi ipoison angawanatha nje manje ahlagule manje idoti nje
hayi ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo obabandlovu siyabonga
hayi nami ngibonile bawatheka mina ngikomeze ngathi mhlawumbe kungaba le ndlela zokuthi noma ngubani nje ongakhona ukusiza ngomgodi nje wamanzi
lolo be kuluhlelo lwezemaphandleni ngisefilabhusi kwamahlaba ayithwale ngixoxa le sakhamuzi umnumzana Paul Ndlovu asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
ngukama
Siyabonga ntungamili asizweni uhlelo liphuma lendaba lijone lendaba
Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle igama lami ngu Chris Gande siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lo Cooksman umhlabeleli sihlaziya udaba lokunxuswa kwabahlabeleli embuthanweni yabezombusazwe okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Hayi ngiyabonga baba ngiyabonga.
Ye ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lokubana bakhona abaculi sesibone abaningi kakhulu abafana labo Mtukudzi labanye ababalisa lo Sandra Ndebele sike sezwa kunsukwana esanda kwedlula kubana uke wabonakala eralini ye Zanu PF. Wena njengomhlabeleli uthini ngalokho?
Mina ngingakutsho ukuthi endabeni ezifana lalezo sokusiya ngokuthi yena waye kulowo mhlangano ngegqoke liphi ibhatshi egqoke ibhatshi lobumusician kumbe eyimember eyebandla lonalelo ayeseralini yakhona so nxa kuyikuthi wayehambe yena vele eyimember kakulankinga nxa wayehambe eyimusician kuyikuthi waye eqatshiwe uhayi wayebhadelwa imali ukuthi eyeperforma kuphela alakho amboni ububi bakhona ngingazi khona pho kundaba zamazwi abe sewakhuluma umusician ngingasatshweli kundaba kaSandra kuphela sengitshwela nje ku-any musician ukuthi lapho kuba khona ngani kuyakiliza kunxa eza kuma phambi kwabantu ebeseqalisa kubutha izilogani zebandla kumbe seqalisa ukungani usecampaign elibandla laphana ayikho lapho embona ngani akuyabe kungani akuhambi kahle kakhulu ngoba kuyabe kuza kuluzisa abalandeli labana abamanye ababandla lana aphikisana laleli wena kade useralini yakhona kutsho ukuthi abalandeli bonke labana uzabaluza kukanti anto abona ukuthi wena uyabe ulabalandeli abavela kuwonke amabandla ezombusazwe so sokusiya ngokuthi kumbe yakuphika imali oyibona ukuthi le angingaze nahlekelwa ngabalandeli kantanda abanye bende mali kumbe usukhangela le future ukuthi ngokwenza so ukuzi-aligna le any political movement kawusoze kubulale i-career yami yini so yizo izinto eziyabe ziqakathekile ukuthi uzikhangele zona njana nxa ungumculi uphatheke entweni zona ezezabo-politics kafanele ukhangele i-future ukuthi uza ukubhalansa njani konke
asithi wena unxuswe ukuthi uyecula emhlanganweni asithi OMDC uyafika uziphathe njani nxa kuyikuthi kulibandla lawo lisekela
khonapho yibo bunzima embutho ukuthi uyabe usekhoneni njenge-artist ngase kufike emumweni enjalo ngoba uzahlwe bonke labantu abalandeli abephathe ngasiyo MDC bazaqalisa ukungasakulandeli kuhle ngoba abantu entweni zepolitics bangena ngenhliziyo sebele kakhulu ukuthi lento encane bayi-interpreta ngezinye indlela
kodwa siyabona abanye abaculi abafana lo Oliver Mtukudzi Mtukudzi useke wabonakala emaralini awe Zanu PF kodwa ungani waphumela okwengangcolanga kuyabe kuhamba njani khona
kuyabe kuyikuthi uyenze khonokho engikuthile ukuthi nxa yena ehambe eqhathiwe i-artist esiya-entertainer ufike wazitshayela ingoma zakhe wa-entertainer abantu kwaphela khonapho wakutholela imali yakhe
ake sikhangele elakusasa ikhona yini ingoma esingayikhangelela
khathesi kulesindle ephume nje this week ngathi phume this week ukuthi ayingubela amehlo.
Ah okay. Hayi siyathaba kakhulu ukukhuluma la ungavalelisa abalaleni.
Hayi ngithanda ukuvalelisa, mbonga kakhulu, mbonga wena msakazi lawe odingi platform yokuthi lamke news express kana.
Hayi sibongile, sifisela inhlanhla.
Siyabonga.
Lo ke ngumhlabeleli ocula ekobulawayo uKuxman ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Sonke amalota sambeni niti nasiyo tumulela sizajola omastanda sebeki iminyama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Iqembu lesizwe lama Warriors yilo elithethe inkezo yeCOSAFA Cup ngemva kokunqoba elechipholopholo eleZambia 4-2 enkundleni yePeter Mokaba Stadium ePolokwane eSouth Africa lamhla emini. Kamabiliyathi nguye ohlohleka bili ngemzuzu yokongezelelwa e-extra time emdlalweni ophose wafika emlindi yacina kuyi-2-2 ngemva kokuba uPhilana Khatewere ehlohleka bili. Iqembu ehlohlela iqembu lesizwe eZambia lona lihlohlelwe kabili nguLazarus Khambole. Ngele ezinye zezindaba ebezikhokhela umnumzana Emerson Langakwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe lezanu PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo leNational Patriotic Front uretired Brigadier General Ambrose Montaneri uthi yena kasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende ngokuhluthunela umongameli Robert Mugabe umbuso obesebenzisa ibutho. Ama-Warriors athatha inkezo yeCOSAFA Cup ngemva kokunqoba iqembu leZambia 4-2. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.